Esi umkhuhlane lo ubhahe kakhulu lokho esikuthi icommunity lapho abantu abahlala khona. Yikuba omongikazi labo dokotela labo bahlala ebantwini. Umkhuhlane lo ubhahe ebantwini asikho ukuthi utholakala kubo dokotela kuphela. Yikho omongikazi labo dokotela labo bayagada i-public transport labo bayahamba behlangana labantu ema-shops behlangana. Kuhlasela umuntu wonke akula ukuthi ngodokotela kuphela.
Abanye abantu sebephila ngemisuzwane, sebephila njalo ngamalemoni, amalime, ojinja. Dokotela, kuhamba njani kona?
Hayi, kona lokho ke nxa umuntu eziphilela, uyabe ezama ukuthi abhuste lokho okuthiwa immunity yakhe, ama-defense akhe emzimbeni. Nxa uziphilela-ke uzinathela umsuzwane wakho usenzani, uzifutha usenzani. Hayi, kuyavunyelwa vele abantu babefutha. Kodwa singakufuniyo ukuthi abantu bafuthe umuntu vele ozigulelayo. Afuthelwe endlini, umuntu azetshonele endlini, asifuni lokho.
Abanye abantu bathi ke abantu abahlatshwayo bayaba lokunye okuthiwa yi-reaction xa umuntu engahlatshwa. Akuchasisele abantu ukuthi umuntu ugula kanganani ngavele ehlatshwa ijekiseni leyo?
Hayi, umuntu vele ungaze umhlaba amanzi, umuntu ijekiseni uyareact umzimba wakhe ngoba into oyihlabayo le kayikuhambelani lomzimba wakhe. Yikho kuya ngokuthi abantu bathiyene, abanye bayareact abanye kabareact. Yikho-ke singaze sayesaba ukuthi ijekiseni le izakwenza ukuthi nxa isibuyile yakhangelwa yahlolwa ukuthi hayi ipasile eGeneva, injekiseni kayihlatshwe. Hayi, lawo kumele uvume ngoba iyabe ikupha umzimba wakho ukuthi uqine. Kwenza ukuthi next time ngoba igciwane leli lizabuya kuphela ngoba uyafuna ngoba awufuni, ngoba uvaccinatiwe ngoba uvaccinatwa liyabuya kuwe. Yikho ijekiseni izakwenza ukuthi umzimba wakho uqine ulwe kuhle laleli igciwane.
Ye, singathi ke nxa kuyukuthi usuhlatshiwe khonapho dokotela ube sugula, kuyalungiseka yini nxa ungagula okwedlulisa ukuthi ukwelaphe wena ugcine ugula?
Nxa kuthiwa uhlatshwe ijekiseni umzimba wakho ukuthi uyareacta khonapho, odokotela nxa beseduze bayakuhlaba amanye amajekiseni ukuthi bakutreate ureveseke uyelapheke. Yikho abantu bengazi bayesaba ukuthi ijekiseni ungayihlatshi uzafa khonapho.
Ukhanya dokotela kuyahlupha njalo ukungcwatshwa kwabantu, akutshela abantu sibili ngokuthi kumele kwenziweni ngodaba lolo?
Sibona lapha emangcwabeni umufi oyabe esithiyile lapha uyabe ehanjiswe ngabantu esibhedlela egula kakhulu. Labana abantu abahambe layo esibhedlela yibo abasala sebelawo umkhuhlane, sebebiza abantu ukuthi buyanini sizo emfeni. Yikho ngibona imfa le COVID-19 ngabe kuthiwa kuyahlazululwa kuhle ukuthi sikhale ngezinye indlela ezijiyeneyo lalokhu esikhala ngakho. Ngoba nxa abantu behlangana laphana labantu labana abaphelekezelalwana umuntu esibhedlela, yikho lapho umkhuhlane umemetheka khona usiya phambili. Umkhuhlane lo kathesi kuqala wawungani ngumkhuhlane ohlasela abantu asebekhulile. Ngehlandla lokuqala leliyane labomatshi kumnyaka ophelileyo. Kodwa-ke leyo osukhona kathesi ihlandla lakhona kukhanya labantwana selibuya, abantwana aba-17 years, 20 years labo sebegula lo mkhuhlane. Yikho kumele siqakathekise ukuthi umuntu wonke ophefumulayo igciwane leli selilanda umuntu wonke ophefumulayo. Thina esikufunayo ukuthi abantu phandle, abantu yibo abaqakathekileyo. Nxa abantu bengazibambi phandle, singaze sizame ukwenzani esikwenzayo. Abantu phandle lokho benatha amatshwala, behamba emashabhina, besenzani, begida amaphathi. Izinto esizenzayo ezizenzayo thina ziyabe zingasoze ziphumelele ngoba into le ise ebantwini.